Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiringo ukusipha indaba ngolimi lwesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 17 Mpalakazi 2022 igama ngukeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
IZANU-PF isisebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongafalangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa.
Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla le-ZANU-PF lisebenzisa amapholisa ukube nqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusase lesikhathi.
Konakalo nguyo osusenza ukuthi sihlale khona phesheti ngoba sela planini kaphesheti nisihlala si-6.
Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu ku-Ward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo lathiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula lezihlahla. Kwezemidlalo kumncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osufika emaphethelweni, iCroatia namhla igqibe ithatha indawo yesithathu kumncintiswano lo ngemva kokunqoba iMorocco nge-2-1. IMorocco yona ibuyela ekhaya ithethe indawo yesine kulomncintiswano. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla le-ZANU-PF lisebenzisa amapholisa ukube nqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusase lesikhathi. I-Studio 7 ixhumane lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC, uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Siyabonga ye, bekufaneleke sibe le end of year rally yethu okufanele siyenzeke njengoba ngihlala siyenza iminyaka yonke kubana ke silama program esiwayenzayo ugqiba ke umnyaka. Ngomnyaka lo besile presidential dinner njalo silonhlelo lokubana ke siyepha ke ama underprivileged, i-charity dinner yethu ya raise imali kubana siyepha ke abahluphekayo labampofu ilizwe lonke jikelele. Njalo ke sibe lenhlelo le rally yethu yokugcina ke obuyinhlelo okufanele siyenze kubana simonitor kubana sihambe njani.
Lapho lisenqabelwa ukuqhuba umhlangano wenu kumbe singathi irali eHarare endaweni ezimbili, liphiwe yini izizathu ubana kungani lisaliswa?
IZANU-PF ke isisebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongafalangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa. Kodwa ke lapho esiyakhona sesilendlela zokubana sikhankase njalo kubana sikwazi ukufinyelela ebantwini. Sesilungiselele ukuthi inhlanganiso yethu ke iyambulwe ebantwini ngomnyaka ozayo, lamanye amaprogram alendelayo ukubana ke inhlanganiso iqalise ukusebenza kakhulu ngaphansi esiyabe sithi i-VICTRY silungiselela ukunqoba kwethu kukhetho luka-2023.
Umsekeli kasomlomo webandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba. Ibandla le-MDC liqala umhlangano walo owe-Congress yalonyaka kusasa eHarare phakathi kokukhonona okuthize okwamanye amalunga alelo bandla. Bathi umkhokheli webandla leli uMnumzana Douglas Monzora kalandelanga isisekelo sebandla labo ngokuzifaka ukuba aqhubeke ekhokhela kulokumelela ukukhethwa ku-Congress ngamalunga ebandla. Omunye walaba uMnumzana Norest Marara wahambisa udaba lwakhe lokuphikisa ubukhokheli bukaMonzora phambi kukamthethwandaba kodwa kalukahlelwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Ibandla le Movement for Democratic Change liza kubamba inkomfayelo enkulu eka Kongolose wesihlanu kusukela ibandla labakhona kusasa mhla ka 18 December enkundleni ye City Sports Center eHarare. Le nkundla sagcina ukuba layo ukubambela kumhlangano ngo 2006 ngoba kwezinye iziphithiphithi ezazenzakele ibandla ladabukana phakathi, kodwa leyo nkomfa yaba yinkomfa eyaba ngumkhomba ndlela o le enza ukuthi ligcine linqoba kukhetho luka 2008. So sibuyela khona nje ngengqondo ebukhali njalo elenkangelelo yokuthi okuzaphuma kuleyo nkomfa kuza kwenza ukuthi ibandla lizibuthe ngokugcweleyo ukuze senelise ukuthi singcwabe konke okubi akade sokusenza ukuthi ibandla lingenzi kuhle ekhethweni njalo lokuthi kuhlale nje kulo budlwangudlwangu ebandla.
Kulamanye amalunga ebandla lenu Dube akhonona ngokuthi umnumzana Monzora uthethe isikhundla sokukhokhela ibandla lenu kungekho emthethweni, omunye useze wahambisa udaba lolu phambi kwamthethwandaba. Uthini ke ngakho lokhu?
Thanda ukuchasela abalandeli bebandla labalalela ukuthi i-National Council ngokomthetho le-Constitution MDC yiyo echoyo ukuthi indlela yokukhetha umongameli kumele iphathwe ngayiphi indlela la esingathi inomination yiyo echoyo ukuthi kumele kuphathwe ngayiphi indlela kulandelwa iconstitution. Iconstitution ithi kumele kukhethe abantu abakuma provinces, ayicho ukuthi kumele kube iprovincial assembly eyenzelwa eprovince, kutsho ukuthi kumele kukhethe abantu bama provinces. Ngakho nxa ku national council labo bantu bama provinces babe bekhona, ngoba vele i national council iphathwa ilamalunga amaningi avela kuma provinces ngazontathu zama provinces. So yikho ke yaba lamandla ukuthi ibe yiyo eyenza inomination process.
Nga ngikuzwisisa kuhle lapha Dube uthi wena isisekelo sebandla salandelwa okuqondileyo, njalo umnumzana Monzola kazanga athole umuntu omphikisayo ofuna laye isikhundla sokukhokhela.
Ukunominatwa kokwenza ubaba uMonzora wanominatwa kungela ngitsho oyedwa owaphakamisa isandla wakhetha kumbe wasukumisa elinye ibizo elingasilo likababa uMonzora. Yikho okwenza ukuthi sithi sisiya kuCongress nje kungasekho sidingo sokuthi kube lokuncintisana kuleso sihlalo, ngoba owakhethwayo kumbe owanominatwayo kazange athole ophikisayo. Kwaba njalo kumongameli, kwaba njalo kumsekeli kamongameli ubaba uChief Ndlovu, kwaba njalo kwesibili umama uMpariwa, ngoba labo ababe nominatiwe so kumele bayincintisana babuya labo bazalela bathi hayi kabasafuni sebekubona nje ukuthi mampari uzawudla umbutho. Uchairman bancintisa ubaba uSox Jugoro wagcina enqobile. Ku-vice chairperson bancintisa umama uYvonne Msaruro wagcina enqobile. Yizo izikhundla akade kumele ziye contestwa ku-main wing ku-congress yethu, kanti eziningi ezangaphansi eziyizikhundla zabomabhalana abasebenzayo yizikhundla eziza kugcwaliswa ngokufakwa kwabantu befakwa ngumongameli ngomva kokuthi ehlale phansi ledale lakhe.
Umnumzana Witness Dube ngusomlomo webandla le-MDC esixoxelayo eseHarare. Kusenjalo umnumzana Norest Marara utshele iStudio 7 ukubana akukho angakwenza ukuvimbela uMonzora ukuthatha ubukhokheli bebandla okwamanje, ngoba udaba lwakhe lusazahlelwa komthethwandaba. Ubuye wathi laye uzaphatheka kumhlangano kusasa, njalo wathi insolo yakhe ngeyokuthi akulandelwanga isisekelo sebandla kukhethwa umnumzana Monzora. Idale lePhalamende selipasise umthetho obusahlolisiswa we-Private Voluntary Organizations PVO Bill. Usukhangelelwe ukuhanjiswa kuSenate ungakayi kumongameli Mnangagwa ukuthi awufake uphawu lwakhe ube ngumthetho. Ingcwethi zithi lumthetho ulakho ukuguba inhlanganiso ezizimeleyo kweleZimbabwe, ngoba ungasetshenziswa ukujezisa lezo nhlanganiso ezitholakala zingawulandeli ngemfanelo. Lokhu kwemukelwe ngenjabulo ngamalunga ebandla leZANU-PF abathi inhlanganiso ezizimeleyo kazihloniphi uhulumende kamongameli Mnangagwa, njalo zisetshenziswa ngamazwe aphandle ukungenela kwezombusazwe weZimbabwe. Kodwa kolunye uhlangothi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo bathi lumthetho we-PVO uzaphambanisa inhlelo eziningi ebezisiza izizalwane zeZimbabwe lalapho uhulumende ehluleka khona. Lezi nhlelo zigoqela ezempilakahle, ezamalungelo oluntu, ezokupha abaswelayo ukudla ikakhulu emaphandleni lezinye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla, izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu kuward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo, latshiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula izihlahla. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi emhalipe bodwe lesipozo zisele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu leli ebelilulaka lomoya esabisayo ophakamise uphahla lwezindlu yakhuphuna lezihlahla. Unkosikazi Glory Mbetsi owewodwe uthi kune izulu ebelilulaka olethusayo elimtshayele indlu yokulala yadilika.
Ngathi ngilaphana ekhishini ngapho kubona kuquphuka kuphela umoya lezulu lamashe ngapho kuthi awuthuthi ngelensuku zonke azihlalele ekhishini kompani kwalahle lavala vele ngizama ukuthi ngilunguze vele ngaboni lutho. Uthi nxa ulunguza vele uthelwa ngamanzi ubuso lobu le kitchen dako sinethwa simile sijamile sesimanzi nte ngibambe losane lalo lwe-four months ithe kuphela khonapho enganithali yathingcononyana uma ngathiwa vele indlu siyiphekile konke le mpahla sokuphekile.
Uthi njalo badinga usizo lokusukumisa indlu yabo ngoba yena labantu abakhe sebelala egcekeni.
Umonakalo nguyo osusenza ukuthi sihlale khonapho eshedi ngoba selaplanini lapho eshedini sihlala siyi-six. Besicela nje uncedo lokuthi kathi sithele impilo njengoba kathe singisikhathi sesho ukuthi sithole imali yokuthi sidinga amabhilidi abesiyakhele kunzima indlala. Isikhathi sokulima, isikhathi sezulu, akulalapho esingacasha khona, asilala plani.
Umnumzana Onetsi Sipata oyisakhamuzi emhalipe uthi kubuye umoya omkhulu kakhulu ogcine udiliza izindlu ezimbili.
Umoya lo vela ngeke sibekwazi ukuthi ngathi umoya umoya loyo waqala wawisindlu le hambe isikhithi silelandawo esengisilimali asakazi.
Uzobhukwe bodwe umnumzana George Ndlovu uthi umkhulu umonakalo oyehlele izakhamizi zesigaba sakhe.
Izihlahla zaqhuphuka, intango zahamba, izindlu zadilika, abanye basala bengaselanda ukuhlala. Zisukumeze ukuba ukudla kwazo konke ade kukhona kugcwele amanzi sofunkwa ngamapholisa le ngoba okunye badinga abanye abakaama-30 lezinye iziphepha zabo zilimele.
Ngolwesithathu kule viki abahlenga uzulu engozini abe-Civil Protection Unit CPU bebambisane labenhlanganiso ye-Red Cross bavakatshele imuli ezehlelwe yilumonakalo bezothula uncedo lokudla lengubo. Umgcini wesihlalo we-CPU esiqinini seGwanda umnumzana Thulani Moyo ukhuthaze izakhamizi ukuthi zakhe izindlu eziqinileyo ukuze zivikeleke engozini ezifana lalezi ezidalwa yikuguquka bomumo womkhathi i-climate change.
Bayakhe izindlu ezingani ziqinile, bafake ne-brick force laphana ukwenzela ukuthi izindlu zinjani ziqine. Sase sizama ngazo zonke indlela njengeziprotection sancediswa i-Red Cross njengoba libabona bekhona la basiphathele ama-non-food items lathi from i-Civil Protection Department sabuya lokudla.
Kusenjalo abe-CPU bendawone lababona ngezomumo omkhathi sebekhuthaze izakhamizi ezabelwenze eMatabeleland South le-North futhi ziqaphele izulu elizavelela kwele Botswana kulempelaviki. Izulu leli liqale ukuna endaweni ezijeneyo ezibalisa esiqinini seGwanda izolo ebusuku. Umbiko okhitshwe zingatsha lezi uveza ukuthi izulu leli lilakho ukuphakamisa uphahla lwezindlu lokuyisa izihlahla. Ngalokho uzulu ukhuthaza ukuthi ahlale ezindlini lapho izulu lisina njalo engalingi axhaphe imfula ngenawo laloba ngezimota. Ngalesi sikhathi sezulu iningi lilahlekelwa impilo ngemva kokuthathwa ngamanzi okugalula kumbe ukutshaya ngumbane. Ngimbelomsakazi we-Studio 7 ngisemhalipe eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Ngugama
Okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana yona ese-South Africa. Sicubungula impilo yabesifazana kulelo lizwe.
Kuningi okungaphathi kahle okwenza impilo ingabi lula kithi singabomama. Okunjengalezi nsuku nje kugoqela ukucinywa kukagesi okwenzakalayo lapha ezweni lasemzansi. Ngithemba ukuthi abantu abaningi bayazi ngokucimicimi kagesi okhona kulezi nsuku. Ukucinywa kukagesi lokhu kuya hlasela kakhulu mama kumabhizinisi abawenzayo, kakhulu mama laba abazenzela amabhizinisi wabo njengabala mama balamasaluna, omama abathengisayo, omama balamakhitshi. Kutsho ukuthi ma kugcinywa ugesi endaweni enjengamasaluni akusetshenzwa ngoba isikhathi esiningi usetshenzwa ngayo ugesi lo. Omama balamakhishi kuba nzima futhi abakwazi nokuthi bapheke ngoba ugesi usuke ungekho, kuyawisa amabhizinisi wabo. Lalaba abathengisa ezitaladeni kwesinye isikhathi bathengisa kuze kube mnyama, kodwa kulezi nsuku kunzima nokuthi umuntu athengise kuzobe umnyama. Ma kuqala ukuthi kutshiwe nilanga baba ukuthi izinto zabo bayahamba, leli bhizinisi kade bezalenza kusukela leso sikhathi abachayise ngaso kutshona ilanga kusiyachaya izikhathi zalala zade bechayisa ngazo kungakabi lokucinywa kagesi, sekuyikuwa kwebhizinisi la. So omama bayathinteka kakhulu kule ndaba kagesi, bathinteka kakhulu njalo okuyinto lathi singabe noma silwela amalungelo abomama okungela nto esingayenza ngakho, ngoba ukucinywa kukagesi akuhlasele umama kuphela, kuhlasele ilizwe lonke laseMzantsi Afrika. Ngakho ngiyazi impela ngithi kubo mama laba abasebenza leyo msebenzi, singazama ukuthi mhlawumbe sidinge okunye okungasisiza, kumbe abantu babe lokungama-generator noma yini, ngoba ukucinywa kukagesi lokhu akukhanyi kuyinto ezophela masinyane, ngoba kulokhu kusiya kusiba kungezelelwa besibhekele ukuthi hhayi mhlawumbe kuzokuba ngcono, kodwa hhayi akutshengisi ukuba ngcono kuya phambili. So omama kumele ukuthi mhlawumbe bazame amanye ama-alternatives indlela zokuthi bengenzani.
Siyabona njalo ukuthi bekulohlelo lokwenqabela udlakela ezindlini olwe-16 days of activism olugqitshwe ngomgqibelo odluleyo. Kukhona yini elikwenzileyo njengenhlanganiso yezimu imbokodo ukuthi libone ukuthi umlayezo lo ukuthi abantu bengahlokolozani uyasabala?
Msakazi, ngasho ngithi i-16 days of activism iyenzeka minyaka yonke kusukela ekupheleni kwalwezi kuze kube phakathi kwaDisemba. Siyinhlangano yezimu imbokodo noma kungaso sikhathi sayo i-16 days of activism, sihleli njalo sihlala siyihlikiza indaba yokuhlukunyezwa kwabantu ngobulili kumbe kwabantwana. Siyayihlaba siyayihlikiza langale 16 days of activism ezidlulileyo besiloke siphezwa umkhankaso ukuthi sihlabe sihlikize ukuhlukunyezwa kwabomama labo balabantwana, ukuhlukunyezwa nje komuntu. Into besigxile kakhona kakhulu kiyo manje besiyesaphatheka kabi njengenhlangano kuzwa kakhulu ngokukhulelwa kwabantwana abancane. Besizama ngamandla wonke ukuthi sike sikhulume labo mama ukuthi omama abake behlale phansi labantwana besesebancane, bengalindi ukuthi umntwana kuthi uyazaphuhle kumbe azathombe ukuthi hayi manje umntwana sekhule sokungakhulunywa laye ngendaba zocansi. Ngemva kokubona ukuthi abantwana bayakwazi ukukhulelwa besesebancane ngalesi sibanga esisibonile esikuzwileyo ngezehlakalo eZimbabwe, abantwana ababili esibazwileyo abangaphansi kweminyaka elitshumi abakhulelwayo, sikubone kungcono ukuthi sithumayeze omama ukuthi umntwana akuhlalelwa phansi kukhulunywe laye esesemncane, ukuze akhule sazi ukuthi nxa ethintwa ngendlela engalungile, nxa ethintwa ngendlela enje akwazi ukubikela umama. Sigqugquzela futhi omama ukuthi ababe le ndlela okukhulunywa ngayo lo mntwana, umama angabi ngumuntu oyesatshwa ngumntwana. Umntwana akakhululeke umama lomntwana oyintombazana kube lobungane okokuthi umntwana noma ihlangana lani lapha ahamba khona kumbe kukhona umuntu omthinte kabi, umntwana akhululeke ukuthi afike akhulume lomama. Omama bengabi yizilwane, bengabi ngabantu abanothiwa umntwana fike ekhaya fike echotshobale esaba ukuthi atshele umama okumehleleyo kumama, ngoba sinanzela ukuthi abantwana abaningi noma sikhuluma labantwana abangamantombazana uyathi uyamtshela ukuthi awumama ngesabe ukumtshela lokho kunje umama uzanitshaya ngoba umama uzanithethisa. Omama ababe le ndlela yokuthi abantwana bebe bebakhulisa ngokuhlonipha bebakhuza kodwa bengabasabi.
Lo nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo esixoxe naye eseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Njengenhlala yenza uhlelo lulandelayo siliphathelwa nguChris Gande. Liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seBhinga umnumzana kudakwashe Munsakwa ongumlimisi njalo
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Chris Gande. Salibonani bazalwane abathandekayo abeZimbabwe emuhle.
Ungasitshela ukuthi unjani umumo khona ngapho eBhinga nxa sikhangele amalungiselelo okulima.
Lo nyaka amalungiselelo okulima eBhinga ahamba kahle sibili okumangalisayo. Into yokuqala iqhakathekileyo abantu kade beyikhalela lizulu. Abantu bathokoza okwamanje ngoba izulu hatshi selibuyile sibili lilinengi njengokufocust okwakukhulunywe yi-meteorological department ukuthi hatshi manini ukulima izulu linkhona lizabuya seliqalisile ukuthululeka izulu lina kamnandi sikhangele indaba yokulima ngokwayo sesibone abantu bephiwa inhlanyelo i-district yonke babephiwa umuntu bephiwa inhlanyelo yakhe eyomumbu ephiwa njalo inhlanyelo yakhe enyawo ukuthi lamabele singathi ngesikhiwa ama small grains ngoba liyakwazi ukuthi njawo njabo Bhinga isikhathi esiningi kuyachisa so kuyabo khayela ukuthi belime ama small grains inyawuthi lamabele kuyenza kuhle sibili kodwa sile ndawo sibili ezilinywa umumbu ezinyabo lusulu esithi zona yibi bread basket emadebelele north baqalise kuhle sibili yibe baqasa ukuphiwa inhlanyelo kodwa district yonke isikhaviwe ukuphiwa inhlanyelo iphi wagi Ministry of Agriculture besebenzisa abalimisi endaweni ezijeneyo osimabhuku ibababhala amagama abantu abathiwa leyo nhlanyelo okwakhathesi abanye bebekhala bethi hayi oyomumbu isalutshwane bakhayela ukuthi umbe ngangezelelwa kodwa lokho sebekutholile hatshi bathi bayakwazi ukuqalisa ukulima bathiwe njalo ama-fertilizer umuntu uphiwa i-50 kg yakhe fertilizer i-compound D ephinde ishe phiwe khonapho khona napo itop i50 kg ye fertilizer konapho ethepiwe so abantu bephiwe hayi bathokoza kakhulu
abantu bayayithola na inhlanyelo njengoba sisizwa kuthiwa intengo yakhona idla phezulu
ina la babagande silikhangelele okuzwayo lonyaka lonyaka kuyasuthwa sibili khangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi abantu baphiwa ama fertilizer abo ngesikhathi sikuthaza njebona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha ifertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besethengisa imali ephansi sibili asichiyane nini lokhu iminyaka lomnyaka kulabantu ababothwayo besiyadengisa ifertilizer eZambia eyabe ikhitshwe nguhulumende lonyaka uhulumende usefake amasotsha akhe abekhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni akula muntu othengisa i-fertilizer so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu khangelela ukuthi hatshi kuyasuthwa sibili ngempela lo nyaka siyathoka nje abantu bethu
nxa ukhangele ubona ungani inala izaba khona yini lo umnyaka kumbe kuzaba indlala
inala babagande silikhangelele okuzwayo lo nyaka kuyasuthwa sibili sikhangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi abantu baphiwa ama-fertilizer abo ngesikhathi sikuthaza nje bona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha i-fertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besethengisa imali ephansi sibili asichiyane nini lokhu iminyaka lomnyaka kulabantu ababothwayo besiyadengisa i-fertilizer eZambia eyabe ikhitshwe nguhulumende lo nyaka uhulumende usefake amasotsha akhe abekhaya ukhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni, akula muntu othengisa i-fertilizer, so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu, ukhangela ukuthi hatshi kuyasuthwa sibili ngempela lo nyaka. Siyathoka nje abantu bebhinga.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Abalaleli abathandekayo, abalaleli abalalela iStudio 7, siyabonga kakhulu, siyalivalelisa lisale ngothando olumnandi. Twalombalo kobantu bakulindiswe, bantu bakudinga, twalombalo kotupeleke changuzi kuchitisa kuti oyumunyaka tukonze kuvuna biya tonse kuzwa uchunga kwesika kulusulu. Twalombalo me mwana wa mavula kudakwashe munsaka.
Aloge bekungumnumzana kudakwashe munsakwa umlimisi ebesixoxa ngayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Linazo
yabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kumcintiswano wamazwe omhlaba weFIFA World Cup 2022 ogqitshwa ngesonto, lamhla iCroatia ibilwela indawo yesithathu leMorocco kumncintiswano lo. iCroatia inqobe nge-2-1. Kuthi kusasa umhlaba wonke jikelele umelele umdlalo wama-finals ngamehlo abomvu lokubona ukuthi yiliphi iqembu elizathatha ukhezo lweWorld Cup 2022 phakathi kwentshantshu zenguqu iArgentina ezabidibana leFrance. iFrance yiyo eyathatha ukhezo lamazwe omhlaba lokumdlalo kulo umdlalo ngomnyaka ka-2018. Sigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba leqembu leCombined Stars lona eselethule isingle yalo entsha. Untungameli Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Combined Stars liqembu elilethanda wonye abaculi abazimeleyo ababalisa iTsholotsho Great Sounds. Usoyapi, uzibusiso Ncube kanye loAlastair Ndlovu. Nansi isikhulumeli saleli qembu njalo engumkhokheli weTsholotsho Great Sounds uThamsanqa Sibanda.
Isingi yethu ithi amabombo enhle kusuka kwisifingqo sindebele esijulileyo esikhuluma ngaso. In short, khangela phambili konke okwenzayo. If ufuna ukuthi ukuphuthe noma ukwenze kwenzeke, kumele ufocuse kikho. Yikho indikimba yengoma ephekwe ongithi eyakhelwe phezu kwakhona.
Ngathanda ukuxhumana lani mhlawumbe abafuna libachayele amagigi balithola njani?
Bengasithinta kule namba bazafaka +27 number South Africa, abase South Africa 0840516403, 0840516403. Abangaphandle kwelizwe bazafaka +27 840516407.
Siyabonga ntungamili leqembu ebelicula kamnandi le Combined Stars. sesilugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi sithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.